Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 5 kuNhlolanja 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
i-distribution yangkhona i-handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo i-distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje opho ukuthi kuzabuya i-email okuzeni umuthi sethe framework kodwa konke akukho akula detail ecacayo ukuthi kuyayenzwa njani
umongameli Emerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wokwenqabela i-COVID-19 ama vaccines isicandiwe
umnyaka odlulileyo kwaphonga ukuvula izikolo kungakhangelisiswanga ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki abantwana kumelanga bephonga ukubuyela esikolo singakhangelisiswanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi abantwana
ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 ngenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet uhlelo woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo unqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love NJ zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo kubhubhe abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ye-85 benomkhuhlane lo lokho kukhuphule inani lasabe tholakale belegcikwane le-COVID-19 laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 34,900 abasebebulewe yibo baphezu kwenkulungwane eyodwa 1,300 ezwekazi le-Africa umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.7 million njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 96.8 emhlabeni jikelele usuhlasele izigidi eziphezulu kwekhulu 107 million njalo wabulala abaphezulu kwezigidi ezimbili 2.3 million ngokutsho kweJohn Hopkins University umongameli Emerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wokwenqabela iCOVID-19 owama vaccines isicandiwe njalo abazahlatshwa kuqala ngabasebenza kwezempila kahle kulandele asebeluphele lalabo abavele beleminye imikhuhlane okwazakala ngokuthi ngama underlying conditions ngesingisi ekhuluma namhla emhlanganweni wakuqala lonyaka omanyano wamabandla ezombusazwe owe political actors dialogue iPOLAD umongameli Mnangagwa uthe uzakwazisa ngeviki ezayo ukuthi ilockdown ekhona elizweni eyokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 iyaqhubeka kumbe hatshi uphinde watshayela ihlombe umanyano we-Pollard wathi wemukele izikhalazo zawo zokuthi kube le nguquko kunhlelo zokhetho njalo kulungiswe okuhluphayo kusisekelo sombuso okuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo esiqale ngokumbuza ngohlelo lukahulumende olwe-COVID-19
into yokuthi sokule framework mbona ngazathi into nje efo ngokukhulunywa kayicace akula time frame ukuthi kubuya nini uthi anytime then uthi khona bazahlaba abantu bonke kodwa baqala ngama underlining but ungathiya nanzelela akuthiwo ukuthi the province distribution mechanism yangkhona iyabinjani uyakhuluma nje njengoba ehlale khuluma okuluhlupho ukuthi ngabe kathesi uthi ekhuluma wacacisa inkulumo yakhe kodwa hayi our health professionals esiba developed sebekwazi ukuthi konkona badila layo njani ngoba indoda singalayo last one secondly i distribution yangkhona handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo i distribution criteria bonke kakukho ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuya email okuzeni umuthi set framework kodwa konke akukho detail ecacayo ukuthi kuyayenzwa kanjani ukuthi ngabe ka test kukhulunywe kwacacisa ukuthi hayi kuzahamba kanje 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 bese kusukuzisisa sibe kwazi ukuthi hayi njengoba kutoka yaqala the elderly ma frontline workers laba nama underlying conditions kubhaliswa ngapi into ezifana lazo nezo kucacisi ngoba ka thesis ezithiza akulanto ecacayo
sesikhangela udaba lolu lwe Pollard umongameli mnanga kwa uyalubuka lolu hlelo ubona ingani lumgqoka yini ukulungisa okuhluphayo elizweni
ngalokho akuthoyo ukuthi iPollard ngibona ngazathi kuliqiniso ukuthi iPollard into enhle kuye ngoba into yakhe iyenza intando yakhe so uyayivuka ngoba iyamsebenzela kodwa thina njengabahlali bakuleli lizwe iPollard layo kasikayiboni ukuthi inceda ngani iloko esihlala sizwa nje kuthiwa inhle 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 kodwa thina ubuhle babo asibuboni so ngibona ngazathi ungabona into ibukwa ngumuntu ohlukumeza abantu esithi kulento enhle ukuthi yenze into yangikhona iyabisebenzela yena hayi abantu
lo umnumzana Mbuso ofuzwayo ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo Umeli weNorton edalele parlamente ele National Assembly, umnumzana Themba Mliswa, uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezingamachumi amabili zamadola eZimbabwe, i-20,000 RTGS, ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Umnumzana Mliswa ubotshelwe izolo isetheswa umlando wokwephula iziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown, ezenqabela abantu ukubuthana bebanengi. Umdliso awubotshwe emhlanganweni wakhe lentathela izindaba emzini wakhe eBoredale eHarare. Kolunye udaba olusemthethwandaba owake waba isiphathamandla seZANU-PF, umnumzana Jim Kunaka laye unikwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ngemva kokuvalelwa okwenyanga phose ezimbili ebotshelwe icala lokutshotshozela uDlakela. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 wenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjeni be-internet. Isiphathamandla salolu gatsha isibona ngokukhulumisana loZulu umnumzana Patrick Zombo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uhulumende uza kwethula amalanga aqondileyo kunsuku ezilutshwana ezilandelayo. Uhulumende wanquma ukuba izikolo zingavulwa ngenyanga kaZibandlela ngoba igcikwane le-coronavirus lase limemetheke kakhulu njalo kwakukhangelelwe ukuthi kuza kona izolo lesiphepho. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo lama-teachers zithi uhulumende kazisi ababalisi ngenhlelo afuna ukuzenza ukuze kuvulwe izikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwana Ngwana, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakathesi njengenhlanganiso asikezwa lutho mayelana lokuvula kwezikolo, sisalinde ukuthi uhulumende akhulumisane lathi sibonisane ukuthi izikolo zivulwe nini lokuthi zivulwe njani.
Lina njengenhlanganiso zababalisi libona ngani izikolo ziyavulwa nini njalo zivulwe njani?
Okokuqala njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi lokho okwenzakalayo ngomnyaka odlulileyo lapho kwavula khona izikolo kungaphindi kwenzakale ngomnyaka ka-2021. Okokuqala sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokukhangela iholo lababalisi. Njengababalisi siyakhala imali esiyiholayo ayisenelisi nxa sikhangele ikakhulu ukuthi intengo sezikhwelile izidingo zethu azenelisi azikwani imali esiyiholayo. Sifuna ukuthi uhulumeni aqale ngokuzwa izikhalazo zethu mayelana ngemali esiyiholayo. Asingeke senelise ukubuyela emsebenzini ngemali esiyiholayo incane kakhulu. Sikhangelele ukuthi uhulumeni aqale ngokubisela imali yababalisi lapho okumele ibe khona $540. Sesisuke khonapho okulandelayo kumele sikhangele ukuthi ngomnyaka odlulileyo kwaphonga ukuvula izikolo kungakhangelisiswanga ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Abantwana kumelanga bephonga ukuyela esikolo singakhangelisisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi labantwana ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19. Sifuna kube yinto ukhulumeni azayifaka ibe yinto eqakathekileyo imiholo lababalisi lokuthi ababalisi labantwana bengatholi igciwane le-COVID-19. Sikhangelele ukuthi lapho sekuyela ezikolweni nxa ngingumbalisi ngifundisa angifuni ukufundisa ngisesaba, ngifuna ukufundisa ngikwazi ukuthi ngivikelekile njalo angisoze ngithole umkhuhlane we-COVID-19 kumbe nxa ukuthi ngizawuthola kulendlela zokuthi ngincedakale lami njengombalisi labantwana labo bengatholi umkhuhlane we-COVID-19. Yikho sikukhangelele njengenhlanganiso ukuthi singakajahi ukuvula izikolo, lokhu akukhangelisiswe nguhulumende. Iholo lokuthi sivikele njani thina njengababalisi labantwana kumkhuhlane we-COVID-19.
Unkosazana Melissa Chingwana Ngwana, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela umumo wokumelana lobhubhane lo-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abalandeli bebandla lama-Republicans bathi sebefuna ukubumba elinye ibandla ngoba elikhokhelwa ngumongameli uMnumzana Donald Trump kukhanya kangani likhuthaza umbuso wokuncindezela uZulu. Abanye bazama lokhu babe kuhulumende kaTrump okwamuyi uGeorge H.W. Bush, uGeorge W. Bush lomuyi uRonald Reagan. Uhulumende wakwele Uganda usebisele ubulembu bokuxhumana loba nje iFacebook ilokhu ingasebenzi. Ukhulumende kaMnumzana Yoweri Museveni wavimba ubulembu bokuxhumana esithi kusetshenziswa kujapha ngamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho olusanda kwenziwa kulelo lizwe. Selivalwe ngci idale lepalamende kweleGhana okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Amalunga edale lepalamende lezisebenzi abedlula amakhulu amane 426 batholakale bele-COVID-19.
Ngesikhathi amazwe omhlaba elungiselela ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo olwe-World Radio Day ngomgqibelo, abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi basalindele ngamehlo abomvu ukugqitshwa komsebenzi wokunikeza kwamalayisensi kumisakazo yezabelo eyisikhombisa eseleyo njengokutsho kwabe-Broadcasting Authority of Zimbabwe. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abezakrasi bavize lokhu ngemva komhlangano wenhlanganiso zemisakazo yezigaba ngasemhlubulweni wamazwe asempumalanga laseZansi yezwekazi le-Afrika owe-East and Southern Africa Regional Indaba. Obona ngokuqhutshwa komsebenzi kuZakrasi, uMnumzana Jerry Zinkwevu ulandisa kabanzi ngenkuthazo yabo.
Isibekelo zombuzo ezintsha, yebo siyakuqoqa kahle, siyakuhlela kahle ukuthi kumele kube le nhlangano ezintathu zokusakaza ezeradio, public broadcasting, commercial broadcasting le community. Siyakhuthaza njalo uhulumende singathi kumbe ibhasi i-Broadcasting Authority of Zimbabwe ukuthi ngabe yayenelisa ukuthi inike-ke ezinye lezi eziseleyo eziyisikhombisa njengoba yayihlele ukuthi izanika ezilitshumi. Inike ngendlela ehlelekiyo, ngendlela engela kudlwangudlwangu, ngendlela eqondileyo, ngendlela engela nketabetshala, kunganikwa ama-community radio angasi ma-community radio.
Okusekelwe yisiphathamandla senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust CYDT eGwanda, uNkosazana Bongiwe Dube.
So ukuthi ama issues abe fully addressed kuyadingakala ama community radio stations azosakaza kakhulu ngalezi nkinga eziphathelane labantu, eziphathelane lama young women, eziphathelane le youth kuma communities, so that ithole ukuba fully addressed njalo lama relevant authorities abe lolwazi of what is really the state of affairs kuma communities.
Unkosazana Sipho Ncube waseNtebe laye ufakaza ngokuqakatheka kwemisakazo yezigaba.
Ukuthola kwethu i-coverage ngibona kuzasiphathisa kakhulukazi endleleni yokuthi lathi sesizava lethuba lokunikezwa i-airtime, sibone lathi ukuthi ama-projects ethu lawo aseyazakala njalo lesigaba sethu siyathuthuka.
Konke lokhu kuphume ngemva komhlangano obulawulwa ngeleZimbabwe okhutshwe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeZoom uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, wokwandulela ukunanzwa kosuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yemisakazo yamawayilesi emhlabeni jikelele olweWorld Radio Day. Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi New World New Radio, njalo uhulumende ethembisa ukufeza izithembiso zakhe zokuthukulula amagagasi ukuze yande imisakazo elizweni okugoqela ezabelo yama community radio stations. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Izakhamizi zemhlubulweni weMandebeleni ziveza ukukhathazeka ngodubo lokuhamba kwamagetsi okuhle kukhokhelele ekwehleni kwamandla obulembu be-internet, kulandela umlilo oqhamuke eWange Power Station. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe isilesikhathi ibhekane lodubo lokuthola isilinganiso esiphansi samandla kagesi asetshenziswa nguZulu, osekubangele inhlupho emisebenzini yenhlangothi ezithiyeneyo zempilo okugoqela lokuthola amagagasi okuya ebulenjini be-inthanethi. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ngqobani Sibanda uthi kusebenzeka nzima uma bengekho ebulenjini.
Hayi, sikuhlunga kakhulu ngoba kusebenzeka nzima nje kumanje. Zonke izinto esizama ukuzi-accessa kuba nzima kakhulu, vela asazi ukuthi sizokwenze kanjani. Angazi ukuthi uhulumende naye maye ebona kunje wayengathathi nje istep ukuthi at least basizame nje sike singene nathi emoyeni ngoba kunzima njengamanje masikhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Welcome Moyo uthi lilungelo lomuntu wonke ukuba sebulenjini.
Mbona ngani indaba le uhulumende kumele ethathe inyathelo ngokuphangisa ngoba ilungile lomuntu wonke ukuthi kube lelokhu zene athole i-internet elongese elizweni elikhululekile enjengeZimbabwe le democracy. So sibona ngani uhulumende maye ngaphangisa nje ethathe inyathela alungise ongabe konakele kulokhuzeni ngaphe lokhuzeni emagesini.
Abenkampani yePowertel koBulawayo ibuzwa ngodubo olubhekane labantu lokufinyelela amagagasi obulembu, bathi kababoni kulungiseka ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe udubo lokusilela kwamandla kagetsi. Inkampani ebona ngokugaywa kwamandla kagetsi ezweni eyenzisa Holdings ikhuphe umbiko othi ilizwe lonke libhekane lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ingozi yokudubuka kweminye imitshina yayo egaya amandla kagetsi esitishini esikhulu eseWange Power Station. Bachaze ukuba bayenza konke okusemandleni abo ukulungisisa lapho okube lomonakalo khona, njalo akulamuntu othe walimala ngesikhathi kusitsha. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Baba, gonzi.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume egama lokuthi uDr. Love ecula ekobulawayo umdumo we-jazz fusion. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Sander we-Studio 7.
I can't think one name, I could understand what's happening. I can't think one name.
Dr. Love uzalelwe eklinika emzini wenkulumane kobulawayo. Ngemva kokufelwa nguyise wasuka wahlala logogo wakhe emzini wePhumula East. Omunye wethanda umculo weJazz wagcina lawo sewuthanda waqala la ukucula.
In 2003, my brother used to play guitar. I forgot the name. He mentioned my name. Then 2003, that's where I started music. Being me, I've been lalela. You know, monto opala something. Whenever brother is doing something, zalele kona apo na kulela kubulawayo. You know, monto akubulawayo.
NJ ubungeselukazi sakhe esingugogo wakhe onguye wombonisa indlela kwezomculo.
Ngikhule ngumuntu okhulela ogogo, umama lo. Umama wakhulisa ijini kagogo. Nami bemanyithi uma ngifika lapha kwele Phumula East kobulawayo gogo ebeshaya ijazz, ebeshaya imaskandi. So besilalela ngaleso sikhathi konke bekungokunye izinto okushaphe esikwenzayo. Ngathi hayi, nami senzayenza khona kokuthenjwa ngokuba ngugogo.
Abalandeli bakhe bambize Dr. Love ngenxa yomculo wakhe omumethe ingoma zothando. Amadlaladathize awacindezelayo NJ.
Elama album amadlaladathize amane ngadlalele kakhulu emsakazweni. Kulo Elders, kulo Love in the Port, kulo River of Crowns, kulo Chando nabantu. La madlaladathize bekhuluma ngezinto ezenzakalayo emphakathini. Angizokucela kakhulu kiwo, kodwa izinto ezenzakala kakhulu emphakathini engabhala ngazo kulawo album.
Lomlayezo wakhe kuzulu wonke omlaleli ngalesi sikhathi njalo uthi ucela lixhumane laye.
Akule nto ibuya lula enhle, yonke into enhle ibuya nzima.
Umuntu wami vele ngiyaspela, ngizombiza ngokufe, ambize ngokubo, my queen.
Into engatshela abantu ukuthi asiqhubekeni siphushe. Mina lingangithola ku-Facebook, ku-Instagram, u-Twitter, Dr. Love Nje. Ku-WhatsApp 077-478-1718. Ungalahli imbeleko ngokufela. Isaga sesinto sisho njalo. Ungalahli imbeleko ngokufela.
Banyakse Bulawayo
Balutshwana basakhulayo abaculayo umdumo we-Afro Jazz Jazz Fusion. Kodwa unqobele Jojo uDr. Love NJ. Ungene kuwo kozwakala kumunye besilaye kuhlelo Woza Who's the Friday?
Mama we.
Pelo enhle kini lonke igama lami uEzra Jesus Banga.
Yeah.
emsini kazi Jesus kamashobani angape amakhosi kaze shaye yoni mbululu sithelile kubulawa yavulekile amasango basizi basekisa ngathi bathulele bazikhamba manga bathi thina vela sibamba na bayakhamba manga bathi thina nyeke sibakhosi lawayo sizokuka ungithanda sami mina ngiyokwenya nawe ungithanda sami sokulami ngokubamba lo jimele kuwe ukona ngiqalela kokuwe
Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wekwenqabela i-COVID-19 wama-vaccines isicandiwe njalo uzakwazisa ngomvulo ozayo ukuthi uhlelo lwe-lockdown luyaqhubeka kumbe hatshi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi live nempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.